yebo umhlangano ucime abantu singavumelenanga yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende lohulumende ngoba ke esikubonileyo ukuthi khona khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili yebo balethe imali sibili bebalethe isikhwama semali kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangkhona even nxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani nxa sizivala uyabona ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwana siyavuma ukuthi okwakhathesi ngasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engasoze engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho so into eqhakathekileyo ke ukuthi yebo ukukhuluma kukhona lathi siyakuqhakathekisa khonokho ukukhuluma ngoba into yonke siyayibona ukuthi imphumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesazalo kodwa ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo thina mina ngikhuluma ngimele laba balisi ukuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwayo ngababalisi ngasikhangela ukuthi bangayenzekela imali engafikiyo ku-$100 kuyabe kuyimali encinci encane kakhulu kumele ukuthi uhulumende asinde imali ezalingana le poverty bottom line le cost of living i-living wage yedingakala khathesi
kuyini okulandelayo lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba
ye i-way forward yona leyo ukuthi thina sesibuyela ke ebantwini bethu kuzisebenzisatheni ukuthi hhayi umhlangano kade siwumelele sikhulumile impumela yangikhona yiyo leyo labo futhi bayakhulumile anto labo bazabuyelwa bayekhuluma la ma-principles abo so labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifake sibuyele ukuthi ngisuke batshele ukuthi hhayi lina zisebenzi kalivumangi nokuthatha imali leyo kude ukuthi sesilokho sikhulumisana ukwenzela ukuthi yonke into siyilungise. Thank you.